Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo, abanye besekela unkosikazi Mugabe, abanye njalo bemsola ukuthi uchoni sibisibili. Omunye wabamukele ngensolo amazwi kamongameli ngumnumzana Thomas Sithole ethi ngensuku zalamuhla abakhangelelanga ukuthi abantu bakhethwele inkokheli.
Njengezizalwane zaseZimbabwe besingakhangelelanga ukuthi ngalezi nsuku kubekwa abantu abakhethwa ngulowo sesihlalweni. Besifuna ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithole ithuba zokuthi zizikhethele loba kumbe kuliphi ibandla lowo ababona ngani nguye ofanele ukuthi bakhokhele. Sesasuka esikhathini esayizo lapha umuntu obebusa ubethela omunye kungazange kube ngabantu abakulawulayo.
Kuthi umnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu utheleyo yinto abayivumelanayo kubandla elibusayo njalo bazayenza bengelamehlo alenhloni umhlaba ubhekile.
Into abayivumela ngo-2014 lapho abafaka umgabo ubanekwe ngupresident wakhetha o-vice president.
Umnumzana Maphosa ugcizelele Ufuzwayo ethi lokhu kuyatshengisa ukuba ibandla elibusayo libusa ngobungane njalo sebejonge ukudingela unkosikazi Grace isikhundla.
Thina sesilinde ukubona ukuthi uzaxotshwa yini uGrace kumbe kuzaba lama demonstrations yini ngemva kwenkulumo yakhe njengoba sike sabona ngaphambilini bonke abakhulume ngendlela akhulume ngayo izolo. Abanye baxotshiwe dilated kunguchinga bake bazama omlala ukuthi bemxotshise kwayehlula nje.
Osakhulayo unkosikazi Nozipho Moyo uthe iyadanisa inkulumo kankosikazi Mugabe kodwa ubona angathi bavele bavumelana ngendlini lomkakhe ukuthi akhulume leyo nkulumo.
Okwakuqala lokhu kutshengisela ukuthi ama-democratic processes ukuthi abantu bekhethe akukho. Kanti engavele umgabe ethi kuza kukhulwa ngumkakhe loba ngumkhwenyana wakhe lokabhona sizakuyanga. So mina into le ngibonga lokwakuqala. Batshelene besuka ukuthi hayi mngani hambe ukuthi so that people are prepared to know ukuthi usuccessor uzakhokhela ngubani.
Izizalwane zeZimbabwe ziphakathi kwetshe lembokodo azisakwazi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba amabandla ezombusazwe ayadonselana umbuso ngenkulumo ezilakho ukuphambanisa ukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.